Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imali.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempilakahle zisithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho osokubangela ukuqansa kwaleli nani. Uzulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lamaqhawe ele Heroes Day okwakuqala selokho wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isigaba seManicaland silahlekelwe ngabantu ababili izolo nge-COVID-19. Omunye ofele esibhedlela, omunye watshonela ngekhaya. Lokhu sokukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane kwaba likhulu lane, i-104 okwamanje. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4649, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebehloliwe ukuba balegcikwane leli loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu 149,748 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,047,218 labulala inkulungwane ezidlula ezingamachumi amabili lantathu 23,253 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolishini le-John Hopkins University babika ukuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezingamachumi amabili 19,895,082 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 731,864. Ingcwethi wezempilakahle zithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi ye-COVID-19 ngokunye osokusenza inani labatholakala belalo bengalambali yokuya kwamanye amazwe liqanse eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labatholakala bele COVID-19 bengazange bethekelela kungaba kwamanye amazwe loba lapho elibhahe khona liqhubeka liqonga osekudida ingqondo yabanengi. Ingcwethi zezempilakahle zicebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa nguhulumende elandela ezabekwa la yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. UDokotela Xolani Ndlovu ngenye yalezingcwethi okhuthaza ukuqakatheka kokuzivikela.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imask. Lokhu kuyinto esemthethweni okungenza ukuthi uboshwe ubhadalise le-fine uma ungatholakala ungelayo leyo mask.
Lalawo mamask uDokotela Ndlovu esithi kuqakathekile ukuba agqokwe ngendlela eyiyo eqondileyo.
Njalo nxa ufake imask ifigqoke ngendlela efanele, ifanele ukuthi ivale amakhala kanye lomlomo. Ungahambi uvule amakhala ngoba ngesikhiwa sithi defeats the whole purpose of using the mask.
UDr. Gary Shaba uthi bakhona abazitshelayo ukuthi bavikelekile lapho begqoke imaski zabo kuphela bengazi ukuba zikhona ezinye indlela eziningi ezingasabalalisa lomkhuhlane.
Esesikunanzelele kubana amamaski anika abantu igunya elokungani sebevikelele emkhuhlaneni lowo. Nxa sinanzelela lomkhuhlane uyahlala endaweni ezinjengesezivalweni kumbe phezu kwamatafula kumbe uyakwanisa ukuthi uthole nxa omunye ngakhuhlane. uhlele esegcereni kwakho. Okwenzakalayo kubana nxa umuntu sigqoke imask usezibona evikelekile kakhulu kulowo mkhuhlane, kodwa lokhu kungasiqiniso. Usungawuthola umkhuhlane ngokwenza njani? Ngokubamba, kumbe kungaba kuyitafula, kumbe ukubamba imali, kumbe ukubamba, kumbe zingaba zifoni esisebenzisayo. Ngokunjalo inkuthazo ngeyokuthi imask yodwa kayisiyo evikela umkhuhlane, kodwa okunye okubalisela ukugeza izandla lakho kunjani kuyancedisa.
Ukusilela kwendawo lapho inengi likaZulu elingayahlolwa khona lanxa zingakabi khona izibonelo zokuba umuntu ulayo nalo bahathi i-COVID-19 ibikwa kungenye imbangela yalokho kuqhansa kwenani. Osakhulayo waseHarare uStephen Sibanda uthi uqakathekile ukuba umuntu wonke ahlolwe azi ukuba ulalo nalo bahathi lelo gciwane.
Mina ngombono wami ngicabanga ukuthi abantu bonke kumele batestwe i-COVID-19 ukuze sibe le actual number etshengisa ukuthi abantu abahlaselwe ngolo mkhuhlane bangaki eZimbabwe.
Okwamanje abogatsha lukahulumende lwezempilakahle lamanye amankampani amalutshwana avumelekileyo kuyibo abaqhuba lumsebenzi wokuhlola ukuba umuntu ulalo leli gciwane loba hatshi, njalo lokhu kusenziwa kusibanga sokuthi umuntu uselazo izibonelo ezikhomba ukuba kungaba ngeze COVID-19 na. Embikweni awethulele inkathali zindaba kunsukwana yesanda kwedlula ngemva komhlangano wequla labaphathintambo, umphathintambo wezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Thembiso Nyoni uveze ukuba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% salo msebenzi wokuhlola uZulu igciwane le-COVID-19 kungoqhutshwa nguhulumende ezibhedlela zakhe ezehlukeneyo kulehlekana elihlolwa endaweni zamankampani azimele wodwa ezibhadalelwayo ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
UZulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lwamaqhawe olwe Heroes Day. Okwakuqala selokho wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Kodwa iningi lithi ilanga leli livele kalitsho lutho ngoba injongo yamaqhawe yokuya empini yokukhulula eleZimbabwe lokho ingakafezwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ilanga lokukhumbula amaqhawe lonyaka kalizange libe lombuthano omkhulu njengemvama ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wokunanza leli langa emsakazweni we-ZBC. Umnangagwa uthe uhulumende usenquma ukwakha izithombe zokukhumbula amaqhawe awomvikela wokuqala wamaNdebele afana lenduna uMtshane Khumalo, uMakoni, iNdlovukazi uLove K Khumalo, uMgandani Dlodlo, uKagubi, uChakiminuka labanye njengalokho okwenziwa isithombe sikambuyane Handa eHarare. Njengenjayelo usole izijezo zomnotho ezafakelwe leZimbabwe ngamazwe aphetsheya afana leMelika esithi ziyenza umthwalo wokugcwalisa izifiso zikaZulu ube nzima.
Ngesikhathi sinanza ilanga le-Heroes Day, ilanga leli liqakathekile kakhulu embalini yethu njengelizwe. Sikhumbula lokubonga amadoda labomama abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Namhlanje sinanza leli langa ngesikhathi abantu besihlasela.
Kodwa uZulu usole kakhulu isimo eseZimbabwe kwamanje ngesikhathi sokunanza usuku lwamaqhawe. Omunye wabasola lindlela ilizwe elimi ngayo ngumnumzana iPitule Maphosa, isikhulumeli sebandla lezaphu, yena othi amaqhawe eZimbabwe afela ize.
Le iZimbabwe siyibona namhlanje iyasethusa. ikakhulu njengabantu bezaphu abalwela leli lizwe maqhawe wonke afayo elwela leli lizwe abantu abafela into engekhoyo.
Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyadanisa ukuba uhulumende kaMnangagwa usebhadala amakhiwa imali yomhlabathi wona oyinjongo enkulu yempi yenkululeko.
Laba abalalayo nxa bengavuka bengethuka kakhulu ukuthi kambe yikho sibili lokho esahamba sakulwela ngoba amaqhawe ahamba alwela ukuthi umhlaba ube sezandleni zabantu. Namhlanje uhulumeni kaEmerson Mnangagwa uthatha imali engange $3.5 billion ethi yena uyinika abalimi abamhlophe akade belamapulazi.
Ingcitshi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe intsha kumele icabangisise kabanzi ngelanga leli.
Leli langa lisikhumbuza ukuthi ilizwe lethu lathola inkululeko ngendlela enzima. Phezu kwakho konke kusikhumbuza isifutha sokuthandilizwe kwabanye abasaphilayo labanye abangasekho. Okusenza njalo ukuthi uma thina sizikhangela kathesi njengentsha yaseZimbabwe kufuze sizibuze ukuthi silesifutha yini esasilalabo esibakhumbula namuhla.
Osakhulayo umnumzana Munathe Mduta uthi kuqakathekile ukuba abatsha bafunde ekuzinikeleni kwamaqhawe wona ala impi besesengabantwana.
Sithakazelela ilanga elamaqhawe lamaqhawekazi afela inkululeko yeZimbabwe. Amaqhawe lawa bathi besiya empini yenkululeko bahamba bengamayuthi. So esingakufunda thina njengamayuthi akhathesi ukuthi sibe lesifiso esokubona ilizwe lethu liphumelela.
Ilanga leHeroes Day linanzwa minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi kule nkuthazo yokuba uZulu akhumbule abaningi abalelwa uzibuso weZimbabwe. Abaningi elizweni kabasaliqakathekisi kangaka leli langa besithi lisetshenziswa iZANU-PF ukufihla ukubi okwenziwa nguhulumende elizweni uZulu ehawula okunjengenkohlakalo. Abaningi bathi uhulumende kaselaso esineke okumele abe laso esatshengiswa ngamaqhawe alwela impi yenkululeko. Obona ngokwethulwa kwembiko ebandleni leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi indawo ebekwa amaqhawe esizwe eyeNational Heroes Acre eseHarare izaqhubeka iqakathekiswa lanxa amanye amaqhawe anjengomnumzana Robert Mgabe engabikwanga khona. Lokhu akwehlisi isithunzi sokuba liqhawe kwabo. Nanku kulamanye amaqhawe aphiwa inhlonipho eqhawe lesizwe kodwa akhetha ukubekwa kwezinye indawo ezingasizwe Heroes Acre abafana nomculi owayelodumu Oliver Mdukutsi labanye. Ngimele 27 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukusenjalo abalwa impi yokukhulula eleZimbabwe abangamaqhawe lamaqhawekazi emhlubulweni weMandebeleni baveza imbono yabo ngelanga lokuba nansa. Iningi labo lithi okwenzakala elizweni kusukela bethatha ilizwe kwabamhlophe kunxele njalo kulihlazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Zimbabwe lathola inkululeko embusweni wabamhlophe ababengcindezela abensundu ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi eyakhokhelwa ngamabutho awebandla lezaphu aweZipra lelezanu elezanla. Kodwa abezaphu bathi lokhe ilizwe balithatha kwabamhlophe umbuso okhona ubaphethe ngocuku njalo sekulihlazo abakuyela empini. Umgcini sihlalo weZipra Veterans Trust umnumzana Benny Ncube uthi osokusenzakala elizweni ayisikho abakuyela empini.
Abakwanisi ukuthi bebe lokukwanisa ukuthi bethengele imuli zabo akade befisa ukuthi bebathengele zona. Njalo ngaleli langa lalamhla okubahluphayo ikakhulu abantu beZimbabwe ukuthi nxa sikhangele kulokuhlukunyezwa esikuzwayo ukuthi kuyenzakala ikakhulu ebantwini abangomama besifazana labantwana. Okuyikho okusikhathazayo ukuthi kanti uzibuse sasidingela obana, sasidingela abantwana bethu, sasidingela umama ukuthi labo bezizwe bengabantu abakhululekileyo.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Benny Moyo uvumelane loNcube ethi abalwelanga ukuhlukunyezwa kwabantu inkohlakalo lobubi bonke obenzakala elizweni okwamanje.
Amachawe awulwelanga izizalwane zeZimbabwe ziye ezibhedlela ezingelamithi. Sasilwela ukuba sithole inhlalakahle, hayi i-corruption esiyibona lapha.
Unkosikazi Thoriso Phiri ngomunye wamaqhawekazi awaya empini yenake uthi ilanga lalamuhla liqakathekile libakhumbuza abanye babo abasala eganyeni kuthi izihlobo zabo lokho ezingazi ukuthi bakuphi.
Kule second government ayisinanzi ukuthi kulamazipa. And the history ephumayo ayiseyiyo lethi nesiyazi. Sicela ukuthi kube le history ezwakalayo ngoba salwa impi okufana nayo.
Abalwa impi bekuviyo lezipra bonke bakhuluma ngazwilinye bethi bayabandlululwa kukho konke okwenzakala ezweni njalo uhulumende wakuqala lalo okhona manje ngabahloniphi kugcina kudala ukuba ilanga lalamhlanje liphele isisindo njalo lokuphuma kumabonakude emisakazweni kungamanga okunye kuyababandlulula. Ekhuluma namhlanje kumabonakude ngesikhathi kunanzwa ilanga lamaqhawe umongameli Emmerson Qambutso Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuba babambane njalo uhulumende uphakathi kokuqala ukwakha izithombe zalabo abaphatheka empini yendulo leyokuthatha ilizwe kwabamhlophe ukubhala imbali yokukhulula ilizwe kanye lokupha amabizo kuzakhiwo lemigwaqo ngemizamo yokunanza ilanga lamaqhawe. Ngimele isitu Studio 7, niwo Bulawayo, niwo Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa sikhumbule alenelisi ukungena kulolu hlelo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcikwane leli. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele China selefakele izizalwane zeMelika ezilichumi lanye 11 isiteso zenotho ezigoqela amalunga edale leSenate. Athi uSenator Ted Cruz lo Marco Rubio liphindisela ukufakelwa isiteso esifanayo kweziphathamandla zalelo lizwe leze Hong Kong. Ngemva kokuba inkulumo zokuphuma le mali okumele ihlenge uZulu weMelika zehlule phakathi kwamalunga edale lePhalamende elizweni leli, uMongameli Donald Trump ugcine esayina isiqondiso ngomgqibelo sokukhishwa imali yokuncedisa kusimo sezomnotho oqhubeka uwonakala ngamandla ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kusolwe ngamalunga alelidale amabandla wonke awama-Democrats lawelakhe elama-Republicans. Ibhanga lamazwe womhlaba ele-World Bank libika ukuba kulezigidi ezingabalikhulu zabantu bakwele Ethiopia abalakho ukubhekana lendlala embi njengoba udubo lobuyanga soluhlasele kakubi kulelo lizwe nxa yomonakalo odalwe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kwezomnotho kulelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Hobe.
Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo ukuze bafinyelele lula okudingakalayo empilweni zabo okufana nezembatho zokugcika lapho besesikhathini. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Obona ngemisebenzi kunhlanganiswe lwelamalunga lamantombazane ekhatswe sisterhood, unkosazana Deborah Mwatse uthi umumo lo ubangela ukuba iningi lehluleke ukuthola uncedo kwezempilakahle ukugoqela ukuhlela lokuhlelwa kwemuli ukuzivikela kugcikwane lengculaza ele-HIV/AIDS lokunye. Unkosazana Zanele Maseko osebenzelana labasakhulayo kudolobha lakubulawayo uthi umumo wama-lockdown wenza abesifazane baswele le ndlela yokuzinakekela ngayo njengoba bengesenelisi ukuya hoda abakuthengisayo phandle kwelizwe.
Kulubaningi Zimbabwe bakhala ngokuthi i-sanitary ware is very expensive and it's actually affecting reproductive system noma abaningi bathina sebenzisa amaya bamiza amalembu ikho lapho abantu bathola khona cervical cancer.
Uthi okudingakalayo ukuba kuphunye le mizamo yokutholisa amantombazana labe sifazana izembatho abazisebenzisayo lapho belandela ezama sanitary ware. Amalungu edale lephalamende ambalwa agoqela unkosikazi Priscilla Misiairambwi Mushonga sebelesikhathi esithi bekhankasela ukuba amantombazana lezifundi batholiswe isanitary ware kungelambatalo. Unkosazana Nontobeko Dube osebenza lamantombazana phansi kohlelo lwesimba nehutano emkuza lasemzingwane uthi kuphathisa kakhulu lokhu besebenzelana kakuhle lamantombazana kulezi ndawo. Uthi kathesi konke lokhu sokumile kuthi abantwana abanenkanje bengelasizo okungabangenisa engozini ngoba into eqakathekileyo iyukuvikela impila kahle yabo kuzifo ezithiyeneyo lokuzithwala bengazimiselanga.
Information on essential and reproductive health and rights kuyinto nje esilelayo phakathi kwe-age group yona le esikhuluma ngayo ngenxa yokuthi isikhathi esiningi nxa singekhaya yinto engakhulunywayo xa sisiye esikolo futhi yinto eyesabekayo.
Ingcishi zithi abesifazana lamantombazane edlula amakhulu amane 400 balahlekelwa ngumphefumulo nsuku zonke edabeni oluphathelene lokwalamisa kuhle imuli lempila kahle yabesifazana emkhoneni wase-Sub-Saharan Africa. Njalo ukusilela kokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kubangela ukuqonga kwendaba zamantombazana azithwala engazimiselanga. Uhulumende wabumba ihlanganiso ye-National Family Planning Council waphinda wabeka imithethondaba eyama-victim friendly courts lasemahofisini amapolisa kunkamba ezitshiyeneyo zonke bejongeke ukuvikela abesifazana ikakhulu amantombazana lapho behlukunyeziwe loba ukudlwengulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumakbita Ntambe.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangene lequla leziphatha amandla zikahulumende we-South Africa elithunywe ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuzohlolisisa ukuthi kungabe kulokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Nick Mangwana isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko. Abakuqula leli ngonkosikazi Baleka Mbete, Sydney Mofumati, Longwakho Ramathodle njalo bakhangelelwe ukuhlangana lamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Siyabona ke ukuthi ke laba abantu abathumele yebo umsebenzi nje wabo yikuthi beyobona isimo bebuye ke sebencoma kupresident uCyril Ramaphosa ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa ke uMnangagwa engumnangagwa akulindelekile ulutho olutheni azolwenza ngakho lokhu ngoba uma silandele izinkulumo zaba bezano PF azithembisi ukuthi izinkulumo ezivumayo ukuthi akhona amalungelo abantu ahlukunyezwayo yigovernment yabo. Asilindelanga ke okutheni kuye uMnangagwa ngoba siyamuzwa ukuthi uyaphikisana nokuthi abantu bayahlukunyezwa.
Khona ngapho kwele South Africa siyabona ukuthi kulabanye abakhankasela ukuthi kube nokuthula kwele Zimbabwe. Singathi indaba leyo ibhahile yini?
Okwamanje lilodwa kuphela iqembu kumaqembu aphikisayo akhuluma ngento yeZimbabwe. Amanye wonke athule. Singabala nje kuwa amaqembu amakhulu aphikisayo iDA, iIFP, awakaphawuli, awakaphumeli egcekeni ukuthi sizwe ukuthi bona bathini. EFF esiphumele obala njalo nje iyakhuluma ngamagama aqinileyo ukuthi sokuyisikhathi sokuthi kube khona okwenziwayo ngohulumeni weZANU-PF. Kube ke nezinhlangano lezi ezemphakathi esingathi thina ama civil organization, kodwa ke kumaqembu epolitiki cha awakhulumi nje ayithulela ungathi akwenzeki lutho eZimbabwe.
Kuyikuthi iqula leli lingahlangana labalwela ilungelo loluntu namabandla aphikisayo.
Njengibani vele nje abantu bebasola, akukho lutho olutheni ngaphandle kokuthi bangabuya nezincomo. Izincomo lezo mhlawumbe futhi ezingenza ukuthi sibone uCyril ezuchairperson we-African Union. Kungela lutho futhi oluthena lwenzayo, ngoba phela vele laba bantu iZANU siyayazi ukuthi isebenza kanjani. Isengafika ibavala imlomo, begcine bengenzanga lokhu abantu abalindele ukuthi kwenziwe.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg wele South Africa. Iqembu lomdlalo kakhilikithi emlimela ilizwe le-Afghanistan libikwa selingasabuyi ukuzodlala kweleZimbabwe njengalokhu obekuhleliwe kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa belegcikwane le-COVID-19 elizweni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Cricket uDarlington Majonga uthi uhulumende walile ukubapha imvumo yokuba badlale leqembu leAfghanistan ngoba inani labantu asebetholakale belomkhuhlane weCOVID-19 liqhubekela phambili lokhu liqansa mihla ngemihla.
Tayibe neshuwiro yekuthi
besilesifiso sokuthi sidlale njalo umdlalo wecricket elizweni. Ikhuluma kanje amalungiselelo okuthi sidlale leqembu leAfghanistan. Sesiwamisile. Lokhu kungenxa yokumemetheka kogubhane lweCOVID-19 elizweni lethu. Lokhu kwenze njalo uhulumende engezelele indlela ezikhangelelane lokuvukela abantu.
Iqembu leZimbabwe bekumele lincikelane leAfghanistan kumidlalo emihlanu yohlobo lwe-2020 kusukela mhla zingamashumi amabili lambili kunyanga kaNcwabakazi. UMajonga uthi ukungabi khona kwale midlalo kutsho ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuphuthise iqembu leZimbabwe ukudlala lamaqembu alisele Ireland, Australia, India kanye lalo ile Afghanistan.
Tayike takumbira hulumende kuti itibu.
Sasicele kuhulumende ukubana asivumele ukuthi sidlale le midlalo njengoba sasithembise ukwenza konke okukhuthazwayo ukubana ugubhane lo COVID-19 lungamemetheki. Uhulumende wathi akweneliseki njengoba amaqembu emidlalo avela kwamanye amazwe engavunyelwa ukungena elizweni lethu njengenye yendlela yokuvukela ukumemetheka kwe-COVID-19.
UMajonga uqhubekele phambili wathi abadlali bazaqhubekela phambili bezilolonga bengakibo, njalo kungenzeka iqembu leZimbabwe liyedlala elizweni lePakistan ngenyanga kaMfumfu nxa isimo singaba ngcono. Umkhuhlane we-COVID-19 uzohlasele abantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili selokhu uqhamuke kupheleni kwanyakenye elizweni laseChina, njalo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa emhlabeni jikelele. KweleZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezine abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19, njalo sekufike abantu abedlula ikhulu. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo. Y muchos de Finjanjin.
Doctor Hakazo, hello.
Yeah, what do you want?
How can I help you?
We are cool.
Singakehlukani yesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela sebezenkulungwane phosa yezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempila kahle zisithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho sokubangela ukuqansa kwaleli nani. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.